Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 14 Zibandlela 2021 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama efforts abawayenzayo currently.
Incwadi bezempila kahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu eselizweni ukulwisa nalo mkhuhlane we COVID-19 kunengi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Yinto ebezindaba uHope Chingono walelwe ukuhlawula isibambiso sebail emthethondaba kukamantshi ngasikhathi sinye. Emthethondaba munye kuhlukunyezwa intethele zindaba ezimeleyo ebisemthethwandaba. Yizolo kube ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele COVID-19 abaphezu kwenkulungwane beyi 1017. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izolo libe ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele COVID-19 abaphezu kwenkulungwane 1017 abaphose bafike ingxenye yabo 419 bengabedolobheni leHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyanwe belegciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lane 24,256. Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
Abakhulelwe ngumkhuhlane owe coronavirus babhubha abangamachumi phose amane 38 izolo kuphela bakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 589 kuthi abagule basinda kuwo sebezinkulungwane bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,658. Emazweni ezwekazi leAfrika iCOVID-19 ihlasele abantu abangaba izigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 75,700. Kuthi emhlabeni jikelele sebefika izigidi ezingamachumi edlula athoba munemunye lambili 92.5 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yiCOVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 23.1 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 384,794. Kubikwa abekolishi leJohn Hopkins University lakwele Melika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu zelizweni ukulwisa nalo mkhuhlane we-COVID-19 kunengi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Izibhedlela lezi zibalisa iseParirenyathwa, Wilkins, United Bulawayo Hospitals, Leseton Grove kobulawayo. Okuningi ngokwenzakala ezibhedlela lezi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lodokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempilakahle.
Oqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo uhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imsebenzi lama efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese ngiphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alethe even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama doctors lama nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala ezibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma-hospitals ethu ngama-numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili i-space siyagcwala imbheda, especially le-ventilatory support, ama-ventilator. Ngakho-ke yibubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande kuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi i-capacity yethu inganiyengeza eyama-beds lama-ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokhu limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala, kumele siphile singabulawa indlala, kodwa i-COVID ibulala masinya ukwedlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami yokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande sichelesile sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa ngohulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini singaphumi okungela msebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume nje unkonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke iyo i-advice yami. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Rogers Makiko, ingcweti kwezempilakahle. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs yethule umbiko oveza ukubana eZimbabwe izehlakalo zokuhlukumezana emulini eze-gender-based violence ziqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 200%. Ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ese-lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Office of Coordination of Human Affairs i-OCHA ibike ukuba phakathi kukazibandlela kusiya kumpandula 2020 amacala edlula inkulungwane ezinhlanu 5507 e-gender-based violence amangelwe ngaphansi kwe-National Gender-based Violence Hotline. Abe OCHA bathi amacala e-GBV aqanise kakhulu eZimbabwe kusukela ngomnyaka odluleyo ka-2020 ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. I-GBV hotline eyamukele amacala isilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini uma kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala e-GBV lokhe esanda ezweni.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi ukuhlukumezana ezindlini lama cases e-gender based violence lokhe esanda. Njengesizwe kumele sinanzelele ukuthi ugubhane lwe-COVID-19 alo affect health yethu kuphela kodwa kuya affect lendlela esiphilisana ngazo endlini njengoba sile lockdown sesingaqedwa ukuchayana singalabulawa la umkhuhlane wona lo wesiukhanyele ngakho kuqhakathekile ukuthi uhulumende abambisane lama non state actors ekuqedeni lolu hlupho kusese masinya singakazisoli
Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo upha umbono wakhe ngeGBV
Yeah, indaba ze-gender based violence ziyanda ikakhulu ngesikhathi se-lockdown ngoba sithola ukuthi ukuqala kulamsebenzi abantu abaningi abathola imali ngenxa yokuthi abathola imali uma ngoye kune sehlala khona bezivo emakhaya ngokuthume besilwa i-gender based violence mele iphele iqedwe kumele kudinga amaqhinga ukuthi ekakhulu amadoda bafundiswe ukuthi bephathe njani umkabo bephathe njani abesifazana njalo baziphathe njani uma bengelamali nxa bengelandlela yokuzisiza baziphathe njani ngoba nxa sikhayela izimbabwe amadoda amaningi ayasebenzi abasaziboni njengamadoda ingakho-ke abanye sebetshengisa ubudoda babo babona zani batshengisa ubudoda babo ngokuchaya khona kuyibunyamazana hathi ubudoda
abe-United Nations bathi imuli ezihlukumezekileyo ziphila nzima njalo ngalesi sikhathi kwasetshenziswa abantwana emisebenzini etshiyeneyo okubizwa ngokuthi yi-child labour abanye besendiswa besesebancane abanye bebanjwa ngamandla ukuya emacansini emizameni yokuziphilisa kuthi ukusilela kwemali kwenze kwabanzima ukubuyisela abantwana ezikolo ikakhulu abangamantombazana I-OCHA iqhubekele phambili isithi abantwana beZimbabwe abedlula 4.6 million balahlekelwe ngezemfundo kanye lezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle ukuthi abafundi abedlula 1.7 million bebengasatholi ukudla esikolo Ukuphazamiseka kwezamalungelo oluntu ngesikhathi se-lockdown i-OCHA ibike njalo ukuba kubangele njalo ukuthi abantu bangadli ukudla okwakha umzimba ngoba kunzima ukukuthola I-OCHA ithi njalo kungakhathalekile lokuthi izulu liyana eZimbabwe abantu abedlula 3.4 million emaphandleni babhekane lendlala enkulu eqale ngo-2020 kuzaze kudlule umbimbitho ka-2021 abantu abayi-2.3 million emadolobheni bakhangelele ukubhekana lodubo lunywe lendlala lonyaka kulandelwa ucwaningo oluka-2020 emaphandleni olweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac luthi imizi edlula amachumi amahlanu ekhulwini 51.5% ehla ukuba nenzuzo yokuziphilisa ngesizathu se-COVID-19 imele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Abalondoloza izibotshwa abakade behlomile ngembhobho yama-AK-47 abohlangothi lweZimbabwe Prison and Correctional Services. Babikwa behlasele enye intatelizindaba esebenza izimele uFrank Chikore, ebisemthethwandaba weHarare Magistrate Court, ihamba ngomsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kamantshi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezijiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Job Skala lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa kuthiwa kasuke lapho kade emikhona esithi nxa engasenza ngalokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo video kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intatheli zindaba ezigoqela eYoung Journalists Association Zimbabwe. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla ecourt lapho ipolisa ele prisons likhiphe umbhobho la ukukhokha lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore, asizayo sikubone eZimbabwe. Siyakusola kakhulu njengentatheli zindaba. Lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intatheli izindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seyoja lezinye ezimela intatheli zindaba elizweni, uMunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Ipolisa leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi eli ripote liyo iZimbabwe Prison and Correctional Services.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police asebenzela emthethwandaba kamagistrate court eHarare acine esiyathathela abalindi bamajele umakhalekhukhwini wabuyiselwa kumnini wawo uFrank Chikore ocine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likamantshi eHarare liyalile isicelo sentatheli zindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. Lazini Ncube uthi kulobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala. Igqwetha likaChingono kulolu daba umnumzana Phayida Moyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights utshele intatheli zindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. So one of the reasons that gave is that Mr. Chingono is
lesithi ngoba ngokubona kwabo njengomthethwandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo. Njalo thina ngombono wethu sithi uChingono kayisiso sibotshwa esesagwetshwayo, akalacala athe waligwetshelwa ngisho lelilodwa. Kuyikuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
Other offenses whilst on bail would be a gross misdirection.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa watshaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lowo mntwana eziphilela kanye lonina, waze wakhulunywa laye lasemsakazweni oweZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintatheli zindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp la ku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungelampilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabanye abantu abathi ukuxokozela kwezombusazwe kwelemelika okukhanya kukhuthazwa ngumongameli Donald Trump olwisenayo impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi nyakenye. Sokululaze ilizwe leli kwanika ababusa ngocuku igunya lokuncindezela uzulu emazweni abo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ezinye izikhwicamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqhutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho, ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okujiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okukhuza inkokheli yakwamanye amazwe ebusa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambala aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi ulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade senza ngayo kusuke kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-detectorships emazwe njengaboZimbabwe nabo-Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebele-democracy ngoba wethi phela nini okwenzakale e-America okukhangele khona ukuthi kule-democracy ukuthi kwenza njani. Kodwa nje okuhle nge-America ukuthi ilama-institutions akwanisa ukuthi efake ama-checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump kasoze besaqhubeke bengu-president.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa nguTrump zokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Okusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga le-America akade abantu belikhangelele, abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njenge-champion kweze-democracy, ibisibonelo i-America lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho.
UGawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa i-America ingakhulumane hayi ufana nomfundisi lwana ohambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajontshi umuntu ongcolileyo engumfundisi esingaphambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu, yikho sokusenziwa i-America. Osokusenza uTrump lapha ngathi secobodisa silo kade kusele kwezedemocracy kwalicobotisa laphela kathi du akusela nto abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu. Ambondi ukhona umuntu ozayilalela nenze kami ngomunye umuntu engizathi mina nxa bekhuluma ngithi baqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye sebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe sikahle ezweni elikhulu njengeMelika, elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sekhetho.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuthi lizadonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives. Umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni, uBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi uzoba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukubana abesifazana baphila njani phansi kwe-COVID-19 lockdown lokwenzakala eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngathi kwezempila kahle ezikunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngemikhuhlane e-World Health Organization sezifikile e-Wuhan kwele China kuyahlolisisa indawo okuthiwa kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakwele Uganda bavotela mhla ukhetho lukamongameli okungelana khona umongameli Yoweri Museveni, umculi olodumo uBobi Wine labanye bekuxokozela okumangalisayo kungakenziwa ukhetho lolu. Abahlamuki sebehlasele isigodlo sakwele Central African Republic kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Ilizwe leli selincediswa ngele Russia, ele Rwanda lebutho le-United Nations ukulwisana labahlamuki laba.
Namhla izizalwane zakwele Uganda ziya kukhetho lokudinga umongameli ozakwelama umongameli Yoweri Museveni osebuse lelo lizwe kusukisela ngomnyaka 1986. Kulabancintisa uMuseveni abalishumi kodwa okhanya elabasekeli abaningi ngosakhulayo umnumzana Robert Sentamu oleminyaka engamashumi amathathu lasithupha owazakala ngelokuthi nguBobi Wine odume njalo ngokuhlabela. Abanye bathi umumo wele Uganda ngalesi sikhathi ufana xathu lo weZimbabwe ngoba kungela kukhankasa okubalulekileyo kulandela ukubotshwa mahlayana kukaBobi Wine labanye abancintisa ndawonye laye labalandeli babo. Kulabanye njalo abaningi asebebulewe ngamapholisa lamasosha abakade bevimba imihlangano kaBobi Wine. Sikhuluma nje uhulumende kaMuseveni usevale ubulembu be-internet ngoba uBobi Wine kube lo mkhankaso obanzi ebulenjini lowo ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande we Studio 7 uxoxe lengcwethi ecobungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, into kuphela singayifana nenza lokhetho lwe-Uganda nangabe eZimbabwe mhlawumbe yiko yinyaka nale ukuthi hayi umfana oncelisayo omncane upresident okhona mdala kodwa okunye konke okwenzakalayo is a definite shame and you wonder ukuthi kona USA bangaphi EU bangaphi. Today I was so shocked to see umfazi kaBobby Wine ehlukumeza kabuhlungu waze wasala enqunu ukugqokela nje iphenti kuphela etshaywa ngamasosha khona ngale ukuthi uyenze nasazi afika nje sibe la kuthi no okunjalo lapha eZimbabwe. Yes, kudala maybe ngesikhathi sikaba umgala bona kwaphosa ngani sofuna ukubonakala sokwenzakala but ever since ukungena kwaba umnakakwa we have campaigned alongside with the opposition. We have seen Otamita going about their campaigning businesses without any harassment or ukutshaywa okunjalo ngokuhlukunyezwa kumbe kuhlukumeze imuli zabo. Of course, in any society, also the swelly labo ozaba lunga mahlonga ndlebe ozenza into engayisiyo.
Mm, nantsi daba Sibindi uyavumelana la yini utsho?
Oqala ngithanda kubana ngithi uthuma yes ngiyakunikela ukuthi ipasta ngale mfana omncane sikhangele ukuthi lalo ozibambileyo usengumuntu omdala njalo ubevele khona khonapha kodwa-ke engxenye esingathiyana khona lo babuthuma yikuthi ngibona ungathi lanxa kungabe konke kungaqondanga uhamba kuhle endlela yakhona e-Uganda but in terms of democracy ngibona ngathi khona kwalo okwenziwa ngumfane khanye wadalisa umdala nzima kutho ukuthi imnanguku-analyza umuntu olamathuba amahle ukuthi ayehamba ebantwini akhampeni engabhanjaniswa alita maisha lake angaphanjaniswa ngokunjalo yikho kwenza abelesanisimo engxenye yokusuka kubenzima lapha eZimbabwe kwesikhathi nyanazeinxa sokusuka lama elections kuba lokunzinyana kancane ukuthi kakhulu ngawu-opposition ube lama-chances amazanaze ukuthi izini ngapha kwezemedia kulesithi public media or television awubonabonakali kuyalo kukhanya one side lokuhambahamba kwakho ungena ebantini awenzakali kuhle kuba nzima and khona kwawutsho ubakutshuma ukuthi ubona umama lwana esenziwani engakutsho yikuthi engxenye umama lwana ngokubona wami umama webhize becampaigna ngendlela becampaigna ngayo kodwa eZimbabwe angiboni khona ukuthi bengaseyolisa-i-12 ingasekwenzakali lafikelisa isimo engxenye ngasikhuma umuntu osebojombo okwenzakalayo so nenxa kungahambi kuhle ekhethwe ngebo kuhamba kulani 100% kodwa ngibona ngathi kulomehluko kancane idemokrasi yeUganda yangali ishenele yethu yikho ubona umfane dazi umdala zima kanjeya.
Ye baba Chuma, sizwa kuthiwa i-internet icitshiwe khona le e-Uganda ngumongameli Museveni. Nxa sikhangele eZimbabwe ike yacitshwa lapho i-internet, singathini thina nxa sikhangela khona lokho okucitsha i-internet?
Ukuthi internet akusiyonto evame ukuthi ibilungile kodwa kwesinye isikhathi nxa izizathu zangkhona zifakekile kuzwakala kona kuyabe kusenzelani mhlawumbe yinto engakhangelwa kodwa khona ngwakho vele into elungileyo yokuthi yona abantu kabayekelwe bebe-expressa imibono yabo kuhle kodwa bengayenzi lokwana okufuna ukwenza ama-incitement njengaloko esikubona sokusenzakala kupresident Trump we-America ukuthi ugcine sebhanwa kubo-Twitter and everything yikuthi kona wena usufaka izinto ezi-encourage ukudlwakudlwaku ezi-encourage ukuthi nabantu begcine sebedlekubana belimaza lambe even bebulalana njengalokhu esakubonayo mhla ka-6 January e-Washington DC. So at times it becomes necessary ukuthi hayi manje ukucikele ukuthi sidile ngokwethu bonapha silapha sodwa ngimakele sizwa ufowethu sibili labana esithi bona umfana lwana e-Uganda kune-democracy umfana lwana bavumele ukuhamba umfana lwana kavumele ukuhamba all-rally zakhe zithelwa amathe egazi sibili nxa ukazi uthamisa lapha elihamba amarali esenza konke etshaya amasteji wazwawa kwenye isteji eyedwa kungena muntu omhlukumezileyo kungena muntu omalisileyo. So angeke wawucompare vele eZimbabwe and Uganda in terms of ama-elections lawo.
Hayi kezwakala Sibindi, ungasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani njalo ukukhulunywe ngubaba uThuma uyavumelana lakho na?
Engakutsho yikuthi ukuvala kwe-inthanethi kuyinto embi sibalo sibona ukuthi e-Africa especially laba ama-leaders angase bekhulile bayananzelela ukuthi bona engxenye abala amathuba amahle ikakhulu labantu abahamba laba abasapota ukuthi bangene kuhle kwi-internet kodwa umfana omncane uzananzela kasa kuma wanda bacha jibaba ni kupopulation ni Uganda kumbe general nje ya Afrika kwa kena mwunja lumbana usebensi internet kakuyo kubana azi makete aliti manifesti ya kitate uyi kubona zena so nga choku falwa internet liya enga ye njala so esanzi pela njoba siya kukwene kwa lala pala pala nilezi bako hatu ya fai ule ngozi yogute nga ye pela anti kazo kwenzima ama lita za wanda basi kwenye ndi omso mbewa pakusi kate sida angabuza wabanye bakuti kati ema tetala paso kwenzima yeze njati besi benche lande ayin doto mfano kuchari internet ifali kota kono kwa nga sanwa siti ashe ndo AMC kui ndo AMP kota koko ni kriso ni kuti abandu la bia Afrika abanda banyeng abanda bacha enga ya kube isfunde si sibili ya Afrika kuta abanda bacha kisika nanteni kesi mwone ndi nati ya ngeni zinto ili ya singele u politics kesi mwote na wanda bali ngana kwa skati mwe baka spiriti isu kuti izi mvose itu kumbi isu kiswa se kasi le kwenye zikuwe zini zibanjo ene zikuwe banja wano mwabawe wa imachaba imachoriti pe
Mnumzana Ambrose Sivindi, ingweti eko vungula ezombusazwe. Ubekoka enda wanye lesipata manda seba ndaleza no PF, Mnumzana Joseph Chuma, lo Chris Gande, West Studio 7. Telukweba vilapa ushe lulitulo la mshanje, olivalelisa yon Praxedes Jeremiah.